Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomo hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 29 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
This is the largest jobs plan since World War II. Creates jobs. To upgrade our transportation infrastructure.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe usefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana leCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi.
Less than 6% of the president's plan goes to roads and bridges. It's a liberal wish list of big government waste.
Ibandla eliphikisayo lama Republicans bathi ubusa ngendlela abangavumelani layo.
Ujaji nxa enganika umuntu ibail uyabhala i-order, i-order leyo kufanele ukuthi iyethayishwa.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party akhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemva kokuvalelwa entolongweni okwedlula inyanga. Kube lokufuthelana ePhalamende phezu kodaba lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe isefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. UGibbs Dube usipha lolu daba.
UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa kwelemelika edale leCongress lapho watshele khona abantu bakwelemelika ukuthi usezamile kusikhatshana engene ehofisini ukuguqula indlela ilizwe ebeliphedwe ngayo nguhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. UBiden owethule umbiko lo phambi kwamalunga edale le-House of Representatives lawesenethi amalutshwane ngenxa yesimo esibi sokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uthe ungene esikhundleni sikamongameli ngesikhathi umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Go and get the vaccination. They're available.
UBiden uthe kunenhlelo ezinjengokunika abantu imali ebizwa ngokuthi i-stimulus package ethulelwe abantu ukuze baphume kulokhu ababhekane lakho. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulungiselela abantu impilo engcono ngokuba nenhlelo ezinjenge-American Jobs Plan okumele ipasiswe lidala le-House of Representatives lele-Senate.
This is the largest jobs plan since World War II. Creates jobs. To upgrade our transportation infrastructure, jobs, modernizing our roads, bridges, highways. We kept our commitment, Democrats and Republicans, of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. We've already sent more than 160 million checks out the door. It's making a difference.
UBiden uthe ilizwe leMelika selibuyela kunhlelo ezinjenge-Paris Climate Agreement yalahlwa ngurhulumente kaTrump. Ukhulume njalo kabanzi ngokwehlela uGeorge Floyd owabulawa lipolisa eMinneapolis abantu batshengisela emgoqweni besola izenzo ezimbi zamapolisa. Kodwa omele ibandla lama-Republicans uSenator Tim Scott wethule imibono yebandla leli ngokukhulunywa nguBiden. Usule kakhulu amanye amazwe kaBiden.
Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
Abakubandala amaDemocrats bafuna ukwenza santando. Phansi kohlelo lolu, kabasoze bakhe amabholoho. Lokhu kuzatshabalalisa imisebenzi.
Job killing tax hikes in a generation.
Wodabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika, uNuzana Raphael Mthombeni, uncomce kakhulu okwethulwe nguBiden.
Uqinisile lapha umongameli uBiden ngomsebenzi asewenzile nge-100 days. Uqinisile sibili ukuthi yena engena ukhangele kakhulu i-vaccine le ukuthi abantu bahlatshwe bavikelwe emkhuhlaneni lo okhona.
Uphinde wathi uBiden ukhanya izimisele ukusebenzela uZulu.
Kanti ke njalo nxa ikhuluma ngokuthi i-economy, siyabona ukuthi abantu bathola lokho kuthiwa i-stimulus, baphiwa izimali zokuthi laphathesi lokho esikhuluma nje bayazuza abanye laba abangasebenziyo, laba abangelama-rents. Ngibona ngathi lapha uqinisile sibili kakhulu, uyitshaye ekhaleni sibili kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
Sakhangela i-American Families Plan. Leyo itsho ukuthi mina ngokwami nginje abantwana ngisemsebenzini sebengathola ama-daycare abambekayo, ngoba kade sama-daycare amaningi ngathola ukuthi umntwana ole 1 year kusiya kubo 6 years uyabe ebhadalelwa ama-$1,000 a month for a daycare. So lokhu kuzanceda ukuthi ama-daycare cheap, njalo abantu abaningi xa ethuza qhatsha amanye ama-teacher, lokhu kuyatsho ukuthi abantu abaningi bazathola imisebenzi.
Bekugcwele abezomvikela kudala le-Congress ngesikhathi uBiden esethula umbiko wakhe kulandela ukuhlaselwa kwendawo le ngabalandeli bakaTrump ngozibandlela lonyaka befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGift Dube.
Kusenjalo uSenator Tim Scott onguye yedwa uSenator onsundu kubandla lama-Republicans uchiye inengi likhuza umhlola enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter ngemva kwamazwi akhe awukuthi akulakubandlululwa kwabantu ngemihlobo eMelika. Okumangalise abanengi ukuthi ngemva kwamazwi la uScott uphinde wathi yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Iningi lithi iMelika ibandlulula ikakhulu abantu abamnyama kusukela endulo besetshenziswa njengezigqili kuze kube namuhla. Akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamashumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe lumkhuhlane. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lasebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli likhwelela kunkulungwane ezingamashumi phose amane 38,191. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,565. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,345. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,729. Asebehlatshe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu phose amane 388,021. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezingamashumi phose ayisikhombisa 69,992. Kusenjalo lanxa umkhuhlane lo ungakahlaseli kakhulu emaphandleni, abanye bathi lokho kulakho ukutshintsha ngoba izakhamizi eziningi zingathathi amanyathelo okuzivikela akhuthazwa ngabezempilakahle afana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ophatheke njalo kwezombusazwe yena obesemakhaya ematopo.
Emaphandleni nginanzelela ukuthi abantu umkhuhlane lo weCOVID-19 kabalandaba lawo. Lapho bengihambele khona semakhaya esigabeni sematopo benanzelela ukuthi abantu abagqoki amamaski, abantu basondelelana, abamaintain social distancing, akula sanitize, akulani. Indawo bengihambele kuyo nanzelela ukuthi bekuyingedwa ke bengitholakala ngigqoke imaski. Okungangokuthi abantu bemakhaya ke kabawunaki umkhuhlane weCOVID. Kuyimpilo yansuku zonke nje, abantu babhizi emasimini bayavuna, abanye ngabasemihlanganweni, abanye ngabenza lokhu lalokho, abanakile nje abagcize qhakala ke umkhuhlane weCOVID-19.
Manje nxa sikhangele uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 luyafinyelela yini emaphandleni khona ngapho kade uye khona?
Udaba lokuhlatshwa ke kwabantu hayi emaphandleni ke kalukafiki labo nje bathi baluzwela ke emaredweni kuthiwa imithi buyili vele eChina vele eIndia. Ama-frontline workers seqalisile ukuhlatshwa, labadala sebeluphele sebeqalisile ukuhlatshwa lokhu lalokuyana besizwa ama-statistics bekuzwa ke kumaradio. Kodwa ke bona ke abakakubona ukusenzakala, abantu abakaqalisi ukuthi bahlatshwe khona ngale makhaya.
Bakhangela njani udaba lona lolu olo COVID-19? Bayazwisisa na ukuthi kuhamba njani, balolwazi olweneleyo?
Abantu emaphandleni ulwazi balalo, bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane ukhona, bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane unjengombhuqazwe njalo. Kodwa ke emakhaya ke kukalutshwani ke ukuthi kube lo muntu ke ogulayo lo mkhuhlane. Bakuzwele ebantwini ke abasemadolobheni, yikho lapho umkhuhlane okhanya ubhahe khona kakhulu. Yibo ke ngapha emakhaya hatshi akula muntu otholakale lawo umkhuhlane. Kodwa ukuzwisisa abantu bazwisisa, bayakwazi umkhuhlane okhona, bayakwazi njalo ukuthi kulenhlelo okumele zilandele lezinjazo nalezi ke ezokugqoka amamaski lokusanitize ke lokuchilana isikhala, abantu bangasondelelani, bangaphefumulelani, bangaphefumulelani, bayakwazi konke khona lokho. Kodwa ke ngibona ke ngenxa yokuthi ke abakakubona ukusenzakala, balutshwani ke abantu abatholakala ke belandela ke zenezo izinqumo kumbe izixwayiso ke ezikhona.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo esiphatheke kwezombusazwe njalo uke wafika emaphandleni ematopo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye akhululwe inkantolo ye High Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibail ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Abasolwa betheswa icala lokubangela udlakela beze betshengisele phandle kwenkamba yebulawayo police station ngenyanga edluleyo, bekhonona ngokuthi umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo uyahlukuluzwa. Ibandla leli liqhube umkhankaso ebulenjini be-internet ogqitshwe izolo lapho ebelisola khona ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo kaZulu. Igqwetha labasolwa umnumzana Prince Butche Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uMahluli uthe kumele babhadale imali efika kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwean dollars namunye, njalo bazibike emapholiseni kabili ngeviki.
Bakhululiwe ngebheyili bonke ngu-9. You'd remember ukuthi abangu-7 bangikhona babencitshwe ibheyili enkundleni kamanje, and therefore namhla bekungena i-appeal yabo because sas appealile against a decision to deny them bail. And then ababili bangikhona babevele bangazange ba-apply kumanje ngaleso sikhathi ba-applyelwa labana abanye bangu-7. So ama-cases angikhona omabili angene kanye kanye. Said Angene before the same judge today. Our appeal was upheld. In other words, it's no more man to so we want to pay which has got for me and Angalas. Was the vegetarian was a nigger in bail.
We know Salon saw that taste.
No, was one of our poor me. But when the other would put ujaji nga enganika umuntu bail uyabhala iorder iorder leyo kufanele ukuthi iyethayishwa ukuthi ingakathayishwa kuyathatha isikhashanyana mhlawumbe ilanga kumbe amalanga amabili nxa ingathayishwa ujaji angayisayina ke then only then can somebody go and make a bail deposit
ilanga lokuthi ukuthethwa kwecala labo kuyasungulwa nini selilalo
hayi asikabi nelanga langkhona okwenzakalayo ukuthi phela bona kade be-appear enkundleni kamanje for i-remand so ke abajusisi bathembisa ukuthi ama-investigations asephelile ngaleso sizathu kusukela kusasa mhlawumbe siyafika i-Friday bathembisa ukuthi bazasinika ukuthi ama-state papers ukuthi lapho silungiselele ukuthonisiswa kwecala ngaleso sizathu-ke sivumelane labajusisi ukuthi icala lidluliselwe phambili to next week next week yikho lapho esizaphuma khona lelanga lokuthonisa icala ngoba kathesi besingake sikwenze singakatholi ama-state papers ukuthi sifake ilanga ukuthi icala liyathoniswa nini
babe khona nenjalo ngokuchaywa lokuthi abanye balimele kumele bedinge usizo lokwelatshwa kwagcina kwenziwe yini lokho njalo solwaphela lolu daba kumbe lalo lokho lukhona emthethwandaba
ngagcina sicele ukuthi bayehlolwa ngabodokotela kwenziwa khona lokho kwabhalwa ama-medical reports atshengisa ukuthi babelimele kangakanani umanzi wayethe khona nxa sokule thuba behambe beyiripota emapholiseni ukuthi batshawa ngobani then kuvulwe amacala athize against abantu ababatshayayo so kusho ukuthi njengoba sebeyaphuma amasumi ukuthi they'll pay bail so njengoba sebeyaphuma kusho ukuthi they'll be able to do that
umnumzana Prince Buche Dube ligqweta lenhlanganiso yeAbameli Human Rights Network yona emela amalunga eMthwakazi Republic Party lokufuthelana kudalele senethi phakathi kukamphathi ntambo wezemithetho umnumzana Siyambi Ziyambi lo senetha we-MDC umnumzana Khaliphani Phukeni ngemva kokuba uZiyambi ethese uPhukeni icala lokuba lenketha betshavi i-tribalism lokhu kwenzakale ngemva kokuba umnumzana Phukeni ebuze ukuthi kungani umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi umsekeli wakhe kulandela ukuthiya umsebenzi kukamnumzana Kembo Mohadi ngomvimbitho esetheswa amacala okuganga labafazi babanikazi uPhukeni uthe ukungagcwaliswa kwesikhundla sikaMohadi kuthiya uZulu weMathebelelendi engelamuntu omelayo kupresidium yeZANU-PF lakuhulumente uphinde wasola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okuza kwenza uMnangagwa abe lamandla okukhetha abasekeli bakhe hantshi ukuthi bavotelwe ngoZulu njengalokhu obekuthiwo yisisekelo esalotsha ngo-2013 uPhukeni uthe inyathelo leli livimba abesifazana labemihlobo emilutshwana abafana lamaNdebele ukuthi labo bangene esikhundleni sikamongameli lokhu kucunule uZiyambi wathi uPhukeni kayisiso sikhulumeli sabantu bemaNdebeleni njalo uthe kumele atshiyane le mikhuba elenketha betshabi phakathi lanxa uPhukeni engathandanga ukukhuluma ngalolu daba sixoxe lomgcini sihlalo MDC eMelika umnumzana Denmoyo
kuyajabulisa kakhulu ukubona amasenator afana lo senator Phukeni akwazi ukuthi bamele abantu ephalamenti bangaphombi ukuvumelana lento yonke nje ephoselwa nguhulumende yiyo esithi yi-true opposition kele esibonayo yenziwe nguPhukeni ngokuchallenja uZiyambi okwesibili kuliqiniso ukuthi uMnangagwa akaka-replace u-vice president Mohadi and kuyasima kuthangaza thina abaningi ngoba traditionally vele u vice president umuntu ophuma emathebeleland into okwavunyelwana layo ngesikhathi sabo si unity agreement labo umqhabu uJoshua Nkomo ukuthi u vice president uzophuma emathebeleland kuzapho. So by default umuntu wasemathebeleland ma engu vice president kusho ukuthi abantu bemathebeleland bale representation ku presidium ngakho ke since uMuhadi waxotshwa noma ngathi wa resigna ngezikandali zakhe abantu bemathebeleland abaselalo yo representative ku presidium ku government. So ludaba oluhle kakhulu engilizwe uphugene luveza lapha njalo futhi ngizwelwela labesifazane
kahle kahle moyo ibandla lenu limi ngapi kudaba lwebhilile ngoba sibonele sehlukana ku House of Assembly omakhupe besala ukuyivotela la ku Senate sizwa kuthiwa lidabukene phakathi ibandla lenu.
Mina ngeke ngikwazi ukukhulumela iposition yeparty kule amendment bill number 2 njengoba ngingasu spokesman weparty la ngibona ama observation afana lawakho unalawo ukuthi ukuvota esikubone kusenzeka ku National Assembly la ku Senate kuhlukene phakathi kwabantu be MDC team. I think kodwa ku Senate ngibone abaningi bevumelana ukuthi hayi abayi support I amendment bill number 2 even though abanye bebesithi kukhona okuthize kuleyo amendment esingathi sivumelana lapho ukufana loku increase I quota yabo mama le youth representation kodwa vele into ku constitution yasho ukuthi gender parity abantu besifazana babe fully represented in the same manner lamadoda. Going back to amendment bill number 2 lo sibonile ukuthi bekungela kuzwana ngingatsho uma kuyo ku National Assembly ikakhulu ngoba kulabanye ku MDCT ababona kungathi kufanele ukuthi bavumelane lokwenziwa izano from a political point of view thina si opposition. Yes, hayi ukuthi siphombuku oppose for the sake of opposing kodwa kukhona ezinye izinto esingeke sivumelane lazo esizibone zikule amendment bill ezifana lokhetho lwamajaji ngoba siyibona thina kuyinto ephazamisa idemocracy.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeSim Life ithi inkampani yakwele China iBayfa Investments yona etheswa icala lokugepha amangcwaba abantu esigabeni sebinde ewanke iyalilandula leli cala. Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Sonzelwe Dlamini usemise umabhalane wedolobho uTown Clerk umnumzana Roni Dube umsebenzi ukuze aphenye amacala abhekane lawo agoqela wenkohlakalo lokwehluleka umsebenzi. Sogu iskati sembiko yenu.
That's why uthola ukuthi khona izinto zonke zasihambi kahle. Nanku manje ngithe ngiyabheka nje indaba ye-MDC Alliance sebeyakubona manje ukuthi into ababeyenzile vele yayi-wrong. Bakuyinampela endaweni eziningi ngithi emandebeleni kodwa bayenza into engcolile ukuyathatha abantu abasuka endaweni abangazazi bezoba ngama-councilor endaweni zakithi umthakazi and manje ngiyabona ukuthi baphakamiswe umthakazi ayisikho ukuthi bazicabangele le nto ukuthi sebefuna ukuthi khona ye manje kuleyo ndawo ukuba ngikhansela kuleyo ndawo baphakamiswe yithi abakumthakazi ngoba sikubonile ukuthi nanku abantu babo bona abafakwa esikhundleni bahamba bethathwa ungathatha umuntu werusaphe khona lomlethe emandebeleni uzoyenzani bazini ngendaba emandebeleni into le ivele yona ingcolile vele yenzwe yayenzwa i-alliance ingcole kakhulu kwakufanele bekucabange bona ekuqaleni ukuthi kufanele makuvotwa vele kukwazi ukuthi kuvotelwa umuntu wakuleyo ndawo ozaba ikhansela noma kumbeni amele abantu bakuleyo ndawo. Mina ngisole kakhulu impela kufanele beqala ukuphaphama amanzi babethulelene isikhathi sonke lesi ngoba sekuseduzane ukuthi kuvotwe khona bezama ukuthi besidonsele eduzane akulunganga vele kufanele bevule amehlo ngoba ngokuya kwesikhathi vele isupport izobabalekela ngoba sebehlanganisiwe umthwakazi namanje ngisole futhi lesizane i-P F engcolile kakhulu kokugcina onguye umngcolo omkhulu kakhulu lapha eZimbabwe ukubopha abantu baboshelwane begcwalisa nje indawo zonke baboshelwa ukuthi bayenzeni siphakame nje sonke sibe silo kakhulu kwenze ukuthi uhambe kulunge uNkulunkulu emuhle kodwa ngiyabona kuzolunga. Ngiyabonga hlobo zami ngandi kakhulu ngibonga uNkulunkulu asibusise sonke amen.
Hi Studio 7 siyabonga kwasakazi wethu okhuluma ngonhlanhla Eastern Cape South Africa. Yes, hayi uhlupho lusekhaya uzibuza ukuthi kahle kahle for how long abantu bazosokola kanje. Into eyi-one engingathi angi-understand kakhulukhulu ngabantu abaqala ama-political parties. Yes, siyayibona i-issue yemathebeleland but i-issue yemathebeleland ungayilanda ufuna ukuthi ufome i-party i-political party ezoba ngemihlobo yemathebeleland awungeke wayibusa ilizwe leZimbabwe even one day. Why amathebeleland population yamandebele incinci kakhulu incane compared to the total population yabantu bezinhlanga and i-population yamadebele incane kanjalo ekubona ngabo thina singamandebele we are divided kanti la ama-political parties already asafonywayo why wona omunye umuntu angajoyini yona yena le party eyafuma ethathe imbono yakhe ayifake kuleyo einveste kuleyo i-party already e-exista ekhona then uyaqala i-political party yomhlobo once waqala i-political party yomhlobo awusivele asozisebenza but the reason why asozisebenza because le lokuze ne-political party ezobe ikhona already yabe ivele inabantu ababishwane uqale futhi i-party enye ezoqala futhi ukuthi ungabe lolokhuzene ibe labantu abasupporta umhlobo othile wabantu and then ekugcineni vele there won't be any progress kuyafana nje lokuthi isigidazi besiye endaweni eyi-one. The best ukuthi abona la ama-political parties naba abantu baba-united kubele one main political party nakhona futhi i-political party la ingabheki mhlobo because I'm sure ekhaya almost one third of the total population ekhona elizweni and once i-population yaba i-population ebheki mhlobo it's not going to have any success in one day unless ma ungabe ufuna ukuthi ubuse isigaba futhi it doesn't even work.
Njani Studio 7 siyazizwa sibili ebekhuluma ngakho laba abantu begovernment balokhu bephethe ukuthiwa imitshado imibuthano amashethi ye abantu basesibabuthana ezindlini bayenza amashadini indaba bengakhulumi ngamashadini ababuthana khona abantu kakhulu uma wanzium abantu bethengisa khona utshwala emashadini abakhulume ngakho konke ayikhona ukukhuluma ngamashethi ye amabhawa ye imitshado imibuthano bechiya amashadini ngoba amapholisa yiwo indawo zabo abanathi akhona ngoba amashabhinda yiwo avuka yiwo amapholisa akhona ahlukumeza abantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene wezivela kwamanye amazwe. Abamabandla aphikisayo kweleSomalia sebamukele inyathelo likamongameli walelo lizwe elokwesula imizamo yakhe yokwengeza umbuso wakhe ngeminyaka emibili ngaphandle komthetho. Kepha bathi injongo yakhe kahle kahle abakayiqondi. Lanxa eleBotswana lisanda kubumba ikomiti ezaphenya udubo lokudlwengulwa kwabesifazane fazana olubahileyo abanye bathi iyasilela limizamo. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe sefeze okuningi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. Kodwa abebandla eliphikisayo lama Republicans bathi kabavumelani lombuso wakhe. Inkantolo ye High Court kobulawayo ikhulule amalunga emthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.